i-democracy, i-democracy. Ofunayo uyafuna, ongafuniyo kafuni, ulelungelo. Ngasi Thumbena umnanga kwanguye omayo phambili ayekuthi mina ngifuna ukuthi ngiyefika ku-2030. But ngabantu, bantu bani, ule bantu bakhaba abamlandelayo, labo chamisa khona ngalo kula bantu babo ababalandelayo, ababefuna ukuthi kwenziwe lokhu nalokhu nalokho. So nxa iZANU-PF labanye abathi umnanga kwakhe ku-2030 kabavenze, abantu abafuni kabayenze. Ukuthi kuthiwa ingxabano, ingxabano yakhona kati ingxabano phela abanqa bexabana ku-ground bezokusenziwani. Ukukhuluma avele kuxatshanwa ngomlomo, kuphanjaniswa ngomlomo, kulungiswa ngomlomo, bazalungisisana. Into ekhona ukuthi uMnangagwa is the president, u-2028 is still 2 years to come. Kukhatshana le, so angiboni mina ukuthi kade abantu sebengatshona belokho benyombana besenzani besenzani. Yona le imilomo yokuthi kuthiwe umuntu uzasukumaye ukuthi umongameli kayenzi kuhle kahle aphume, khonapho-ke kulapho kule problem khona. Kati yena ozawuthi umongameli kaphuma emngenisa indaba engazange athi bantu beZimbabwe senginika umongameli wenu, yimi engithi kangeni. Kodwa sengisakukhuluma ukuthi kaphume, kukhona bo kusuka khona imsindo yona leyo ukuthi umuntu uyavula umlomo wakhe akhulume azithengise, and kugcine sokungani abantu bayaxabana kungelani la ngxabano. Abamzondayo uMnangagwa bakhona, abamthandayo sikhona. Ngumongameli wethu, ngupresidenti wethu, kumele kufike 2028 ebusa.
Ngokubona kwakho ubona ngazani kuyaphetha ngani lokhu?
Asiphana nanini namathuba, sisapotana nanini. Nxa umuntu esehluleka, othoyo ukuthi uyehluleka upresident kabele formula atshena ukuthi mina ilizwe leli ngingalithatha ngilise la, lingilisuse lapha, ngilise laphala, laphala, laphala. Jobe shuwa angazi ukuthi kati abantu silahleka ngaphi khona lapho. Abantu sengaxabana, but phela kuxabananga Chamisa lo Mnangagwa, kuxabananga Mnangagwa lo Chiwengwe. Yibo abantu abaxabanayo ngama-opinions abo. Baza kusolva bona, bakuqalele njani? Nxa ngama-oveti lawo, kuza kuqalela isovetini feni sabogeza, kusiya khona le phansi kukaskeda siza ukuthi bakwenze njani. Abantu asixabani thina phansi lapha, sizihlalele siziphilele eZimbabwe yethu lapha kumnandi, izulu liyana, siyalima. Yebona ye kunzima, vele siyakwazi ukuthi ilizwe lethu lifelwe yimali. Abantu ingafuni futhi ukukhuluma amangalithi ilizwe lelifile, ilizwe lifanga. Okufileyo imali iDube. Ogeza laba bayakwazi bona ukuthi babeqalise ngaphi baku-10 bangadilizi into ebathi sizama layo ukuthi ingane iyaqhuba. Ube sokungani yena lo geza angathini, angathatha over uMnangagwa uyozathini, uzakwenzani, uyaqalela ngaphi. Abantu ake sizamele ukufakana imiqondo ndawonye siboneni ukuthi kade umhlaba lo singawulungisa njani, kulabo cyclone, kulabo El Nino, kulandani. So into ezinjengazonezo zizalungiswa zithiweni ke.